lamatengo athize abalamabizo esemvele efestiwali abayibo ababonakale ngathi amaviki amalutshwana adlile bemisana nomsekeli wethu lo bemazi sokuthi yena akufuzanga egqoke isembatho sethu eseyelo esetriple C bamkhiphisa ihembe yakhe. Namuhla izolo ntambama bamthethe bamfaka phakathina kwemota bahamba naye phakathina kwegusi bafika bamhlaya bachiya bemlimazile bamdapha khonapho. Yeso kathesi-ke osokwenzakele ukuthi sisuke sabakwazi lapha khona khona amalunga ethu ahamba ayamthatha athi emthethe ahamba la endlini safaka njalo le report emapholiseni. Kodwa esesikubona ukuthi into asebefuna ukuyiqalisa laba bantu abezana u-P F emathebeleni North sebefuna ukuthi singasahlali munye lamunye ezindlini zakhe. Sokufuza ukuthi omunye lomunye ehlale elabanye abamlindileyo. Sokufuza ukuthi sibuthane sibe ngamaqembu abantu abazazivikela ngoba ukhanya ngani sebesihlanda munye ngamunye befuna ukusethusela besenzela ukuthi mhlawumbe singasazilungiselela ukuthi sithathe leli lizwe ngomnyaka ozayo.
Liyabe liyathatha manyathelo bani ngoba izano iyakulandula ukuthi ngamalunga ayo amemethekisa udlakela bathi yini elitshaya abantu lize latshisa izindlu zabantu eChitungwiza?
Angisoze ngakhuluma kakhulu ngokweChitungwiza lalokho okwenzakale eChitungwiza, ngakhuluma ngalokho okwenzakale luPandi phakathina kweMathebeleland North. Lujaha onguye othunjwe wahamba watshaywa wadantshwa ngaphakathina kweganga, akala muntu ake wamtshaya, akala muntu ake wahliphana naye, ngumuntu nje ozisekelela ibandla lakhe obonakale egqoke isembatho sebandla lakhe. Akala muntu okuthiwa khona uke walwa naye. Ngiyakwazi ukuthi ngabe kuthiwa ngiyoqala umsindo waluba sikhuluma ngokuthi yena ngabe usesitokisile, kodwa kathesi sikhuluma ngokuthi yena nguye oseyahamba ukuyaripota sesiyamelela-ke amapholisi ukuthi ayenze njani. So kayisikho okwethu eMathebeleland North asaziwa ngomsindo, asaziwa ngokulo, asaziwa ngodlaka. Kodwa lokhu osokuqalisile-ke esesiyakwenza ukuthi siyakuba le meeting yamaviki amalanga amabili amathathu alandelayo ukuthi sihlanganise abantu bethu iprovinsi yonke sasinanzelele ukuthi yikho osokusenzakala ukwenzela ukuthi lathi sihlale silimukile ngoba soze savumele ukuthi besilandelele behambe besitshaya lapho esiyabe sikhona khona.
Ulimale okunganani umsekeli wenu weLupane lo njalo uhambe wayamangala yini emapholiseni?
Uvuvuke umzimba wonke, utshaywe kabi kakhulu. Sehambile sitshele ubukhokheli bethu obuseluPane ukuthi buhambe laye esibhedlela, buhambe laye emapholiseni ukwenzela ukuthi angafika emapholiseni bebesebesiya esibhedlela.